Ngombono wami ijekiseni le coronavirus inyeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo, asibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni ezasisiza sonke.
Usuke watshayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi, kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlangane layo ohlatshwe le ijekiseni, kodwa sizwa kuthiwa abaningi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho okugcinwa khona asebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le ijekiseni. Sike sathola impiko yokuthi bakhona abanye ethi nxa sebeyihlatshiwe ingahambi kuhle lawo, ngesilungu abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokhu eBhilithani, ngapha bakhona ababili abangazange yahambelana labo kuhle. Nalapho emele kukhona omunye budele Alaska, sizwa kuthiwa kube lokufanayo, kodwa hhayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni, asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengadla okunye, abanye besidla okunye, kuvele kunjalo empilweni.